uma kwezikhila akwadlengi la ikakhulukazi amacala amakhulu lawo ngithengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekwenzeni umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe ziziphatha amandla ezikhangelene ngalolo hlelo. Ngani? Ngoba nxa kusenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-direct ayarepa alawola kangeni kungena lawa amanye angameni. So lawa abantu ma bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile isigqibela kungakapheli bona sephumule ngithi awuxolele and kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazaphetha icala lokudlengula baleyise bathi into engaxolelwa sekukati ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aso into ezingale ezingaxolelwa. I-amnesty khangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asilesihlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho wawulandela ezimbabwe sesingathi ezimbabwe there is no rule of law kune-SIT 1990 yokuthi ona siya kuma-elections sibokho ngokuvula abantu nje wathiwa mhlambe kelesini.
Vathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesebhike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlengula ukubulala akunani lokuthi le minyaka enganani. Okay, singasikhangela i-victim especially ma umuntu ovela emnanyeni ezengula ngumuntu okudala wafeje 1 year. Lapho I think kumele abantu sihlokome kuhliwe lokuhlizisiwa kwantu abakhithiweyo ngoba nxa kuyicala le-red ukudlengula angiphume after 7 years. Kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo. Ikhona nje oyeke ekhithileyo avuka ngobe lokuhlizisisa baphe ngokuvulela abantu nje bakhona kanjalo nje ngoba vela asonto ekuthiwa into 1 year. Hayi siyakhathalela ukuthi iminyaka yakhe kathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule sikhangela icala sikhangela iminyaka.
Wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni. La macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe. Uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana?
Eqinisweni ukuthi eZimbabwe kuyomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyayibeka imithetho kodwa angayisebenzisi. Kuyabe senza lokhu singathi i-plain standing in terms of community because ikhe eZimbabwe kube mthetho lo lalo lalo ngoba iZimbabwe ngakhangelayo singakhangela i-marriage act ikhangele ama-elitial marriage umthetho yonke ebhekele abantwana nezocansini. Ikhona yonke le i-conditional tick ungakhwethuza le ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa akuimplement akusebenzi.